So we see card descend about VOA in Jebele. Amachono zisobo siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC. Olamukela Studio 7 ngolwesihlanu mhla ka 14 kuNcwabakazi 2020 ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje. Sebezinkulungwane phose ezinhlanu 4,990 asebefunyenwe bele COVID-19 eZimbabwe. Ngesikhathi inani labatholakala bele gcikwane leli likhomba ukuthi iningi selithelelana phakathi elizweni, hatshi ngabavela phandle. Umongameli Emerson Mnangagwa sekhuphe umnumzana Fortune Chase esikhundleni sokuba ngumphathintambo obona ngezamandla kagetsi owe-Energy and Power Development. Kuhlelo Woza Friday namuhla silomculi womjomo werumba uDinga ehamba leqembu lakhe leMakhuba Boys bephethe idlaladi labo elitshayeli lesihloko esithi Izolo Lokhu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Sebezinkulungwane phose ezinhlanu 4,990 asebefunyenwe bele COVID-19 eZimbabwe. Asebesinde kuleli gcikwane sebezinkulungwane phose ezimbili 1,927 labulala abedlula ikhulu lamachumi amabili 128 emazweni awezwekazi le-Afrika. Asebetholakale bele gcikwane leli sebesedlula isigidi 1,084,687 labulala inkulungwane phose ezingamachumi amabili lani 24,660. Kubika abenhlanganiso ye-African Union. Abekolishini le-John Hopkins University bona bathi emhlabeni jikelele sebeyizigidi ezedlula amachumi amabili 20,956,158 abafunyenwe bele COVID-19 yabulala inkulungwane ezingamakhulu ezedlula eziyisikhombisa i-760,380. Ukunjalo nje inani labatholakala bele COVID-19 likhomba ukuba iningi selithelelana leli gcikwane phakathi elizweni, yathi ngabavela phandle kwelizwe njengalokho obekuvame ukwenzakala ekuqhamukeni kwaleli gcikwane elizweni ekuqaleni komnyaka. Iningi lalithola leli gcikwane ebantwini abavela kwele South Africa, okulilizwe elilenani labaligcikwane leli eliphezulu ukwedlula amazwe wonke awezwekazi le-Afrika. Kodwa abakhona abalokhu bengena elizweni ngokungekho emthethweni beseyathenga impahla phandle kwelizwe, ikakhulu kwele South Africa. Iphephandaba le-The Herald lithi kulabantu abangamachumi amathathu lane ababotshiweyo izolo bengena elizweni ngokungekho emthethweni besebenzisa imota ezinkulu ezohlobo lwama-trucks. Kumaviki phose amabili asanda ukwedlula, inani labavela phandle kwelizwe abalegcikwane le-coronavirus lehlile nxa liqathaniswa lelithelelana elizweni. UChris Gande weStudio 7 uxoxele ilunga ledale lePhalamende emele isigaba seMathebeleland South, uNkosazana Lindiwe Maphosa, ngalolu daba.
Nxa sikhangele eMathebeleland South okwakathesi, umkhuhlane lo owe-coronavirus ungani ulokwehla? Ngingathi njengingakutsho, as of today sesile-507 cases eMath South. Asila ma-new cases okwakathesi as of yesterday, statistics lesi engilaso ngesayizolo. Then sile-429 ama-active cases esilawo. Sibe le 76 abarekhavileyo, lababili abasithileyo ngalo mkhuhlane. So as of yesterday yiso istatistics ebesilaso njengeMathebeleland South Post.
Bona abasezinkambeni lezana okugcinwa khona abasahlolwa igcikwane le-coronavirus, kuhamba njani njengoba besasike sezwa ngesinye isikhathi ukubana abanye babe baleka?
abasezinkambeni lezi ezigcinwa abavela kwezinye indawo. Ye kuyazwakala Christi la nxa bengasoze bekhiphe amabizo nsuku zonke abantu ababe bebalekile. Kukhanya abantu bayabaleka sibili. Into eyenza abantu abaningi bebaleke yindaba yendlala. Kukhanya kumakhempi lawa kule ndlala enye emangalisayo abantu abathola ukudla. Njalo kulezinto nje ezidingekalayo emuntwini ukuthi khona ephile ngendlela eyiyo. So kukhanya ezindaweni lezi emakhempi lawa ziyabe zishota. Njalo lo ushota nje ngokutesta ukuthi kwesinye isikhathi abantu bayahlala bengabi besathestwa ngendlela abayabe bekhangelele. Sebebona ngathi akumbeni ukuhlala emakhempi lawa kuyipunishment. So siyazizwa sibili izindawo zokubaleka kwabantu. Ngingeke ngitsho ngoba ngila manani lamabizo abantu ababalekayo kodwa nje into esizwa ikhulunywa.
Sizwa kuthiwa igcikwane leli selingenile lasemaphandleni. Selikelezwa yini lokhu njalo ungasitshela ukuthi zona izakhamizi zithini?
Emaphandleni okwakathesi Chris ungani abantu sebekwazi ngaleli gciwane leCOVID. Lwakusafanani njengakuqala ukuthi abantu bebelokhu bekuzwela kwezinye indawo kwesikhathi beze bemangali ukuthi kuyinokwenzakalayo nxa sebethe bafika ezindaweni zemathown. Ngike ngangena emakhaya lapha ngihamba ngezane zomzabalazo ngathola ukuthi abantu emakhaya sebekwazi ukuthi khona kuyagqokwa ama-mask. Sebekwazi ama social distances emaphandleni uyabona kulezigubhu abantu begeza izandla besanitizer okuyinto sibili esikhuthazileyo lathi sabona ukuthi hayi abantu balezinto asebezazi ngalomkhuhlane. Kodwa ke kube lehungahunga belikhona iviki yonalo ukuthi enkambeni yamapholisa ekezi kulomunye umama ukhanya ngunkosikazi omunye umpholisi osebenza khonapho ubuye ngemfuleni wakhanya lalo ukuthi kade elalo lelo gciwane leCOVID ndibeso kusesatshela ukuthi khona kulama kopi lamabili abelawo lo mkhuhlane. Kwase kusiba lo yedwa osuke wangazi ukuthi uye ngapi kodwa uhambe esengani ulalo leli gciwane. So ngezinye zezinto esiyabe sizizwa ezisuka zethu sezihlasumulise umzimba kodwa okwakathesi Chris hayi igciwane abantu sebekwazi ngalo abantu sebeziprotector abantu labo sebekwanisa ukuthi befundisane ngalo.
Lowo ngunkosazana Lindiwe Maphosa, ilunga lejale lephalamende emele isigaba seMathebeleland South. Ubekhuluma ecingweni lo Chris Gande weStudio 7 eseGwanda. Umongameli Emerson Mnangagwa usekhuphe umnumzana Fortune Chase esikhundleni sokuba ngumphathintambo obona ngezamandla kagetsi we-Energy and Power Development. Wabeka ummeli weMozarabani North ejale lephalamende umnumzana Soda Shemo endaweni yakhe. Umnumzana Anxious Jongo Emasuka usengumphathintambo ogatsha lwezokulima olwe-Lands Agriculture, Water and Rural Resettlement kulandela ukubhobha kwayiphethe lesi isikhundla umnumzana Parents Shiri ngenyanga edluleyo. Isiphathamandla sikahulumende umnumzana Meshack Sibanda wethule umbiko lo namuhla. Wengeza wathi umnumzana Chasi ubengasebenzi ngendlela ebifundwa ngumongameli Mnangagwa. Umnumzana Chasi uthethe lesi isikhundla esasiphethwe ngumnumzana Joram Gumbo ngomnyaka ka-2019 ngemva kokuba ngumphathintambo wezemigwaqo. Njalo abanye bebewuncoma umsebenzi wakhe. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa lonkosikazi Jasmine Tofa, ilunga ledale lephalamende njalo engumabhalane wegatsha lweziphathelane lamagetsi kubandla le-MDC Alliance.
Ungakhangela kathesi ukuthi lezesa kathi ngasahambi njengesikhathi engakabi nguminista yena. Kuke kwaba lokukhangela kwe-energy sector okuthiwa ngesilungu i-forensic audit. Ku-forensic audit yena le kukhangelwe kwabonwa ukuthi kuzesa bekule corruption enkulu eningi. Waxotsha ama-manager, waxotsha le-board. Ugathe lo ephikisana laye sithi yena kasoze axotshwe nguminista ufuna ukuxotshwa ngu-president. Unumzana uMnangagwa kade efanele athabele ukuthi at least out of ama-ministers akhe kulomuntu othethe ilokuzeni i-forensic audit wayikhangela wabona ukuthi kulemfanele ukuthi kulungiswe ngokuthi ebona ukuthi ilokuzeni isigaba se energy into yamagesi le lamafutha ise iminijana la yiminisi eqakathekileyo ebambe iZimbabwe yethu. So mina ngibona ngani ukuxothwa kakhe hayi angiboni ukuthi kunganceda. Ngibona ngani sesizabuyela njalo kuma power cut lana kade sikiwo. And njalo uminister uChasi uzame ngendlela zonke noma iZimbabwe ingalamali kade zama.
Kodwa yona vele isisombululo kuyini esodaba lwamagesi?
Na ngibona benelisa ukulungisa udaba lwamagesi because imali yefunakalayo. IZimbabwe ngathi bayatshintsha izinto, yonke into ibe dollar based. Kusetshenze size sifike esigabeni sokuthi lathi sesimi ngenyawo zethu, sesikwazi ukuthi thina njengelizwe we can now stand on our own two feet. Sesikwanisa lathi ukuthi siyenze i-production, siyenelise njalo ukuthi agriculture yethu ivuke ibambe ibiza. Khona kathe sisibhizi siya-importa ilokuzeni ukudla ngokuthi asiyayenelisi ukuthi i-energy sector izesa ibe khona ekwanileyo ukuthi iZimbabwe yonke ithole ngemfanelo. Ungakhuluma ngezibhedlela i-energy, ungakhuluma ngezikolo i-energy, ungakhuluma ngabalimi i-energy. Izanu-PF iyehluleka sibili. And kathesi ngathiwa uminister uChasi lo ngathiwa nguye obe yi-example yokuthi i-forensic audit ingayenziwa kumele kwenzeni kulandelwe yikho kuzalungisa into esihluphayo kakhulu eZimbabwe, into ye-corruption. So kuthi ukuthi uminister uChasi lo ubambe lapho kade ngamelanga abambe khona kulabantu abatinkileyo abaphakathi kwe-corruption.
Lowo ngunkosikazi Jasmine Tofa, ilunga ledale lephalamende njalo engumabhalane wogatsha olubona ngamandla amagetsi kubandla le-MDC Alliance. Sixoxelaye ekobulawayo.
Umsakazo we-Voice of America osakaza kuzwekazi le-Afrika okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa i-satellite SES 5 ku-band le-C-band. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebulenjini bokuxhumana obe-Facebook bu-VOA Ndebele laku-Twitter bu-VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Abenhlanganiso zamalungelo oluntu ezigoqela e-Amnesty International bakhuthaza inkokheli yasemhlubulweni wangezansi wezwekazi le-Afrika e-SADC ukuba ilungisise inkinga esezikhona esigabeni lesi ikakhulu emazweni anjengeZimbabwe, Madagascar, leSwaziland lapho osokulezihlakalo eziningi zokukhahlamiza lokwephulwa kwelungelo loluntu kulabo abalemibono ehlukeneyo labasembusweni. Linkuthazo yenziwa ngaphambilini komhlangano wenkokheli yeSADC okhangelelwe ukuqala ngomvulo mhlaka 17 kuNcwabakazi kuwona le umnyaka. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abe-Amnesty International bethule umbiko abawuthumela intatheli izindaba bekhuthaza inkokheli yenhlanganiso ye-SADC ukuba bengaluthiyi phandle udaba lokwephulwa kwamalungelo oluntu emazweni angamalunga agoqela eleZimbabwe. Obona ngezobudlelwano lentatheli izindaba esigabeni sangezansi kwe-Afrika enhlanganisweni le, umnumzana Robert Shivavu uchasisa ngenkuthazo yabo le.
There's been a renewed assault on human rights, including the right to free.
Sekuvuselelwe njalo imisebenzi yokwephulwa kwelungelo loluntu enyangeni ezimbalwa ezedlule, okufana lelokutsho umbono wakhe umuntu kakhulukazi okuqondiswe kuntatheli izindaba labalwela ilungelo loluntu ababizelwa ukutshengisela ngokuthula. Khuluma nje intatheli indaba uHopewell Chinono ngenkokheli yebandla eliphikisayo umnumzana Jacob Ngarivume bavalelwe eChikurubi Maximum Prison ngemva kokubotshwa kwabo mhlaka 20 July. Lokho isehlula yonke imizamo ethe yenziwa ngamagqwetha abo yokuba batholiswe ithuba lokuhlawulela imali yetsenga. bobabili betheswa umlando wokutshotshozela uZulu. UHopewell yena ngoba uveze imisebenzi yenkohlakalo, futhi uJacob ngoba ebizele ukutshengisela ngokuthula ukusola le misebenzi yenkohlakalo.
Hopewell for exposing allegations of corruption and Jacob for calling for peaceful anti-corruption protests.
Okugcizelelwe isikhulumeli somanyano wenhlanganiso ezilwela ilungelo loluntu eye-Crisis in Zimbabwe Coalition, Mnumzana Mavela Sikhumalo.
Into yokuqala manxali le problem kumbe i-crisis ukuvuma uthi lilayo ukuze ama-stakeholders bafake ingqondo ndawonye bavumelane ukuthi izinto kazimanga kuhle ukuze bakwanise ukuphuma le solution. So sithi kuhulumende hayi kayekele ukuchitha isikhathi esala ukuthi akula crisis lapha kumbe izinto kazimanga kakuhle, ukuze njengezizalwa zelizwe leli labanye abafuna ukusincedisa sihlale phansi isikhathi sakhona sifake ingqondo zethu ndawonye siphume lama-ideas.
Okudanisayo Khumalo ethi ikwenza kwahulumende yena olandula into esegcekeni njengoba uZulu ehlukunyezwa mihla lemihla, kakhulukazi ngalesi sikhathi eleZimbabwe njengawo wonke amazwe omhlaba liphakathi kokulwisana lokuvimba ukusabalala kwe-COVID-19 phansi kweziqondiso ze-lockdown.
Abantwana abancane ngathesi sebekwazi ukuthi izinto kazimanga kakuhle lapha elizweni, njalo siyavumelana umuntu wonke jikelele ukuthi izinto kazimanga kuhle lapha elizweni. So siyamangala manxa umuntu okukhabinet esala ukuthi izinto kazimanga kakuhle.
Kodwa uhulumende uthi akukho okubi okwenzakalayo elizweni njengalokho okukhankaselwa ngabaningi ukuba kule nkinga ezimele zilungisiswe. Embikweni wakhe wangeviki awethulele intatheli izindaba izolo, umphathintambo wezokwethulwa kwemibiko uNkosikazi Monica Mchangwa uveze ukuba akukho okuhleliweyo ukuba kuzahlaziywa phezu kodaba lweZimbabwe emhlanganweni weSADC, njalo lungekho ngitsho lakunhlanganiso ye-African Union kanye lakuhlangothi lwezombusazwe lomvikela kumbe iSADC Organ on Politics, Defence and Security. Waqinisa elokuthi akula nkinga elizweni ezingakhulunywa ngazo emhlanganweni wenkokheli yeSADC wangeviki ezayo, esithi yikho nje kungazange kukhulunywe ngakho lakuleyo eyandulela owenkokheli eyenziwe liviki ngabaphathintambo. Uqhubekethi kunje akukho okuthe kwakhulunywa ngodaba lokuhlunyezwa kwabantu emhlanganweni weSADC Troika, lapho osechiya isikhundla zokuba ngumgcinisihlalo walolu hlangothi uRetired General Sibusiso Moyo ebikwa ethule udubo lwendlala oselubhahlile elizweni, hatshi olokwephulwa kwelungelo loluntu. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Ku-Live Talk namhlanje kuhlelo sikhangela umonakalo osudalwe kuqhamuka kwe-COVID-19 eZimbabwe, ikakhulu ukuqansa kwenani lasebebanjwa beligcikwane leli elizweni. Ngesizwe ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Amakhulu lamakhulu abantu babulale amafasitela kuzakhiwo eziningi zedolobheni leChicago kwelemelika, bagqekeza bethatha impahla lapho belwisana lamapholisa endaweni yamavinkili eyeMagnificent Mile lakwezinye indawo zalelo dolobho. Imbangela yokulwisana kwabantu lamapholisa okudale ukungahlaliseki kulelo dolobho lokhu ingaziwa. Umthethwandaba waphezulu owe-High Court wakwele Malawi unqume ukubana uhulumende kumele ahlawule abesifazana lamantombazana abali-12, 18 abadlengulwayo ngamapholisa ekutshengiseleni okube khona ngemva kokhetho edolobheni lelilongwe ngomnyaka odluleyo. Idale lithi amapholisa ahlasele abesifazana lamantombazana lawa ekophe ukuphindisela ukubulawa kwelinye labo lijikijelwa ngamatshe ekutshengiseleni lokhu.
Izakhamizi zakobulawayo ziveze ukukhathazeka okukhulu ngokuqhubeka kwenhlupho zokusilela kwemali emabhanga kanye lemizila emide yabantu abatshona belayinile ukuthola imali emabhanga. U-Anastasia Ndlovu sithulela lolu daba ngokugcweleyo.
Iningi labantu bakobulawayo lokhu lingenelisi ukuthola imali emabhanga wona apha amakhulu amahlanu kuphela ngeviki kuthi le mali kamakhalekhukhwini e-EcoCash ayisebenzi kahle emavinkilini amaningi osekuchiye iningi labantu lisebunzimeni ngesikhathi ilizwe libhekane lokulwisana lokusabalala kwe-COVID-19. Usomabhizimusi umnumzana Matthew Sibanda uthi lokhu sokuphazamisa inhlelo zakhe zokuqhuba ibhizimusi.
Usilela kwemali emabhanga hayi ngathi vele akula improvement kulokho kusiba worse and worse. Akula mali enelisa ukutholwa ngabantu. Abantu lokho bephiwa ama-100 abanye baphiwa ama-$50 ngelanga. Into ezimangalisayo ukuthi uMthuli Ncube wathethe useprint imali entsha wapromisa abantu ukuthi uzabanikeza i-300 bond ngelanga. But kodwa konokho kakusenzakali. Ezimangalisayo njengabantu beZimbabwe kumbe obhizinisi baseZimbabwe ileyi imali siyibone sigcwele kuwasiphathelene emabhenki shota yona le yentsha kuyazimangalisa ukuthi kanti manje iphuma ngaphi siyagcwala kuwasiphathelene imali ngayo emabhenki so kusitshengisa ukuthi hayi kutsho ukuthi i-corruption phela ilokhu inenge elizweni bayehluleka ukuyikhontrola.
Umnumzana Fidelis Moyo ongomunye wabalwa impi yenkululeko uthi bayehluleka ukuthola imali abayiphiwa inhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba eye World Health Organization emabhanga.
Lapha sifole from Tuesday last week mhlaka 28-29 sizodinga imali yethu leyo othiwa ngiyavela ku World Health Organization. Esitima sithi sifunde sinikwe injalo singamayusa sasinikwa sesize safa ngendlala. Ngenxa yokuthi le imali lapha kayithengi lutho.
Unkosazana Makosemvelo Gumede isakhamuzi sakobulawayo ukhala ngendwendwe ezihlala zikhona emabhanga lemabhasini.
Ukusalakala kwemali emabhenki lokhu sokusihlukumeze kakhulu thina abanye. Ngiyakutshela ukuthi namhla ngivukele kwenye ibhenki ngenye iqambe banike $40 kwapho mna ngivukele ngo-4 o'clock. Khona sokuthiwa siphatheke kahle lokhu kuyasihlukumeza ngoba sesingabantu esihlala sisemalayinini njalo nje kathi sisenze mbula lazinyawo ngokuhlala nsuku zonke nje siyavukela khona. Ngithi ngisuka lapha ngilo mntanami mina olemoto sesihlala sesikukhiwe nje kuphela efiweni njalo nje i-congestion esisetown ayisaqeda kahle.
Ugatsha lukahulumende lwe-finance and economy development selukhuphe umbiko lisola isenzo samabhanga ancitsha abantu imali yedola lemelika abayithenjiswa ngohulumende ngenyanga kanhlangula yamadola angamachumi amathathu i-$30 kulabo asebathatha impentsheni kuthi izisebenzi zikahulumende kumele zithole amachumi ayisikhombisa lengxenye $75 yamadola emelika ethi kumele balandele umthetho batholise abantu imali zabo hathi imibiko enga lunganga esiphuma yokuthi abantu bayehluleka ukuthola imali zabo ngoba uhulumende uyipha amabhanga ilidola lemelika. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Intathelizindaba uHopewell Chinono uzaqhubekela phambili evalelwe aze aphindele emthethwandaba ngolwesibili lweviki ezayo lapho kukhangelelwe kwethulwa isinqumo kwisicelo sikahulumende sokuthi igqwetha lakhe unkosikazi Beatrice Mthethwa avinjwe ukumela ngoba eloba okukhulunywa ekuthethweni kwalolu daba enkundleni yokuxhumana eyobulenjini eFacebook. UPrasajist Jeremiah usethulela lolu daba.
Esipha isicelo lesi umnumzana Whisper Mabhawudi umtshutshisi ekuthonisweni kukaChingono utshele idale ukubana unkosikazi Beatrice Mthethwa ubhale ekhasini lakhe lenkundleni yeFacebook elithi Beatrice Mthethwa and the Rule of Law amazwi aphathelane lodaba lukaHopewell Chingono lona lungakapheli ukuthethwa othe kuphambanisa ukwahlulelwa kuhle kwalo. Kodwa umthetho akulandule lokhu esithi kasuye obhale ekhasini leli esithi lokho okulotshwe yintatheli izindaba uLaurie Conway weMelika yena owenza ifilimu ngomsebenzi wakhe. Lokhu kusekelwe nguChingono lapho aphe ubufakazi esithi ungomunye walabo abancedisa ukwenza ifilimu leyi njalo umthetho angeke aphiwa icala elingelani laye. UChingono wengezelele esithi uhulumende kenzanga uphenyo olupheleleyo ngaleli khasi ukuthi ngelikabani sibisibili engakalethi udaba lolu edale. uchungono utshele idali ukubana isicelo senziwe nguhulumende lesi asilangqondo njalo senzele ukuba udaba lwakhe luphuze ukwahlulelwa kuhle. Unkosikazi Mthethwa utshele idali ukubana uhulumende usezazama ngazo zonke indlela ukuvimba ukuthonisiswa okubalulekileyo kwecala likachungono. Lokhu kuza ngemva kobufakazi obuphiwe edali ngelinye lamagqwetha kachungono, umnumzana Gift Mthisi, yena othi uMabhawudi umbuze udaba lolu lungakangeni lasedali ukubana uzakwenelisa na ukuthi mbana amele uChungono uMthethwa engekho. UMthisi uthi amazwi kaMabhawudi lawa aveza sobala ukubana uhulumende ukhona akuqoqayo ukuphambanisa uMthethwa ukwenza umsebenzi wakhe edabeni lukaChungono. UChungono utshele idali ukubana isicelo sikahulumende lesi sephula ilungelo lakhe elekusisekelo sombuso welizwe esokumelwa ligqitha alifunayo. UMachingoni Nduna uthe udaba lolu luzaqhubekela phambili lusahlulelwa kusasa lapho uChungono azakuma phambi kwedali isipha ubufakazi kucala eletheswa uMthethwa. Ngimela iStudio 7 ngise Washington DC ngingoPraxedes Jeremiah.
Uhlelo Woza Friday namuhla silomculi womdumo weRumba uDingi ehamba leqembu lakhe leMakhuba Boys bephethe idlalade labo elitsha elilesihloko esithi Izolo lokho. Untungamile Nkomo Studio 7 usipha lolu daba.
Sabeleli osacathulayo ophuma eCholojo njalo leli lidlalate lakhe lakuqala esabela ezimele leqembu lakhe leMakhuba Boys. Nangu echasisa ngemvelaphi yakhe.
Ngizalwa le enata endaweni yaseCholojo uFulumanza Mnyama, yikho lapho engizalwa khona. Kozomculo lapha lami nje endoda ethanda umusic, ngafika lapha lami eSouth Africa ngathola amajita lama adlala amakatari.
Idlalate lakhe leli lilengoma eziyisikhombisa ezigoqela ethi ngithule ngiyakhuluma kanye lethi abazilutho.
Mamelu njabe asalele muva madodhe unyakwa dlulayo ye
ngathanda ukuthenga idlalade lakho Dinga balithola ngapi njalo njani?
Bengayithola khona lana kimi street nje lokwabanye abafowethu. And then iphone number yami ma ukuthi usegoli u-0627897475. So iphinda futhi 0627897475 inumber yami leka Dinga. Ma ukuthi kumbe ungaphandle kwe-South Africa Africa 0026362789 7475.
You are the Amazon on that. ngithanda ukuwachiyela abalandeli.
Kubalandeli ngakutsho ukuthi hayi libambe kanjalo. Insupport ethi lisupporta ngakhona bafowethu siyabonga. Iyeze enye album nje mbizi ngayo nje kulamalanga iyeza kungakudala sizolazisa ukuthi uhamba kanjani. Ngiyabonga.
Uphuma ke enkundleni uDinga and Makhuba Boys ngale.
Abalabo bamuhle lonyaka amajoko.
Singakehlukani-ke sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Sebezinkulungwane phose ezinhlanu, 4,990, asebefunyenwe bele COVID-19 eZimbabwe. Hayi-ke silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
apo tinokupai nhau muririmi rweshona
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.